ngethusi siyazi sonke othuma sokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketha kechange uqala kubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo kakhulu kakhulu yathela ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bombiwa ngama-polling officers abantu abaye besazakala the-old party positions but abamabisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle ngabantu abangaholiswa kahle kuyahlala kulethwa ama-allegations againe sibona ikanti ba-innocent akwethusi lokho vele ngenhlalo yeZimbabwe.
IZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele impela abaxotshiwa ababalisi kungaba kusenzakalani lapho
elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngemine ikakhulu uma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi ababe-affiliated be-athuzi uhulumeni wezimbabwe inhlanganiso ezinjengabo-athuzi ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo so kuyabe kungethusi kule-element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula lokho.
Udlakela lothetho lwezimbabwe into eyodwa njalo asiyo nto yanamhlanje sileminyaka i-42 years yethu yonke akulakhetho osonakele ezakala kungulaDlakela so akumangalisi bangaphika ye kodwa vele ongakhangela ukhetho lweZimbabwe ipolitics yeZimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.